Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 20 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDCT eyezigaba zeMathebeleland North le South ibikwa isixoxebuke ngobuningi yaya kubandla le MDC Alliance. Kodwa ibandla le MDCT liyakulandula lokhu.
Mina njengebandla le-MDCT okwamanje asilalwazi labantu abangabe bephumile ebandleni esigabeni seMathebeleland North.
Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili kuphela ngeviki luyaphambili lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ukubaxotsha emsebenzini.
Engxoxweni zemali akulanto esithe yaphumelela. Uhulumende ulokhu enyathele kusikhonkwane sakhe esikangitshilo ngitshilo.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ilanga likazibuse ebelikhona ngesonto sokulilanga nje lokukhumbula ubunzima obuselizweni selokhu ilizwe lathola uzibuse.
Singathi sikhangelisise especially lapha koBulawayo ukuthi khona ukuzibusa kwalethani akula.
Inkulungwane zabantu emadolobheni eMelika atshiyeneyo bezigcwele emgwaqweni zilindele ukutshengisela nxa ipholisa eletheswa icala lokubulala onsundu lingatholakala lingelacala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-MDCT ezigaba zeMathebeleland North le South ibikwa isixoxebuke ngobuningi yaya kubandla le-MDC Alliance. Umgcini sihlalo webandla le-MDCT esigabeni seMathebeleland South umnumzana waChisibanda ubikwa eseye kubandla le-MDC Alliance njalo ubonakale emahofisini aleli bandla eGwanda izolo. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi inkokheli yebandla le-MDCT esigabeni seMathebeleland phose yonke isixoxebukile njalo ikhangelelwe ukwamukelwa ngeviki ezayo. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube ulandule limbiko.
Mina njengebandla le-MDCT okwamanje asilalwazi labantu abangabe bephumile ebandleni esigabeni seMathebeleland North. Kodwa esithanda ukuthi uZulu akunanzelele ukuthi kupolitiki abantu balelungelo lokuba lembono etshiyeneyo nxa bethola ukuthi kabasuthiseki ngebandla lethu bayavunyelwa njalo bakhululekile ukuthi baye kwamanye amabandla. Kanti njalo-ke lathi sihlala sivulile iminyango yethu ukuthi samukele abantu abavela kwamanye amabandla lokwamukela nje abanye abantu abavela emakhaya abo abafuna ukuqalisa into zombangazwe bephathiseka emsebenzini esiyenzayo. Okuqakathekileyo njengakathesi njengebandla le-MDCT yikuthi sisemsebenzini omkhulu wokubumba kutsha ibandla, okuvuselela ibandla ngomva kokuthiwa ngumkhokheli wethu ubaba uPresident uTswangirai lizananzele ukuthi u-2014 lapho esacina kwenza khona iCongress sokukhatshana kakhulu. Ngakho okunye ukunyikinyeka kwebandla sokusenziwa ukuthi ubukhokheli obukhona sobuxega ngoba sokuhlale isikhathi eside njalo sokulezikhexe eziningi. Kodwa-ke umsebenzi esiwuphetheyo obalulekileyo kulamalanga ngokugcwalisisa lezo zikhexe. Sigcwalisisile eHarare, sagcwalisisa eMaswingo. Umsebenzi oyehlayo ozafika khona ngapho khona ngale laseMathebeleland North Province esithemba ukuthi nxa lokho sokwenzakele indaba eziningi esizizwayo lezi ezivela eMathebeleland North yokuthi abantu baphumile bandleni kuyizinto ezabe zingasekho ngoba kathesi kuyenziwa nje ukuthi ubukhokheli abuqinanga ngoba kudala kwacina ukuqiniswa lezo ngatsha njalo kudala ubukhokheli bacina ukuthi bufike eMathebeleland North ngenxa ukuthi besikusigaba se COVID-19 esingavumeli ukuthi sibambane sixhumane njengabantu.
Lona ibandla lenu lilawo yini amalunga abuya evela kwamanye amabandla? Njalo ungasela ukuthi njengoba isikhathi sokhetho sesiseduze, kuyini elikwenzayo njengebandla?
Sina njengebandla le-MDCT siyabamukela lathi abavela kwamanye amabandla, kodwa asiyonto esiyenza ngeqolo mhlawumbe elokuthi mhlawumbe sikhawulisa lawo mabandla kumbe silwa lawo mabandla. Siyayamukela thina abantu ngokuthula bangene lapha abakwanisa ukuthi bangene khona basebenze lapha lamakhono okusebenza khona. Njalo sesiqalisile ukuzilungiselela, sizilungiselela ukhetho olwama-by elections olungaba khona, kanti lokhetho olukhulu oluka 2023 sibonile ke ngempela viki yona ledlulileyo abasha bekhokhelwa nguYvonne Msarurwa uChalman wabo benze omuhle njalo omkhulu umhlangano eGordon Sethu iMorgan Richard Tsvangirai House eyaziwa njalo ngabaningi ngokuthi iHarvest House. Kanti omama bebekhankasa International Women's Day betshengisela ukubana iparty iyaphila. Ibandla le-MDCT liqinile khathesi okumele ukuthi abantu abakhuluma iqiniso abangafuna ukukhuluma ngento ezenzakalayo baza kunanzelela ukuthi ibandla leli liyaqina. Hayi, labo ababona engathi libuyele emuva kutsho ukuthi bafanana labantu abadonsa ingubo sokusile bethi ngoba sebekubona kumnyama becabanga ukuthi kusasebusuku.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli semandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19 eZimbabwe, sigxile ekuthini luphazamisa njani intuthuko yabatsha elizweni. Ngalesi sikhathi ilizwe linanza ukufikisa iminyaka engama-41 lanye. 41 lathola uzibuse. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa okwamalanga amabili kuphela ngeviki luya phambili, lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ubaxotsha emsebenzini. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema utshele iphephandaba le-Herald izolo ukuthi uhulumende setshele abaphathi izikolo ukuthi balobe amagama ababalisi abayabe bengekho emsebenzini ngelanga ngelanga. Uthi lokhu kuzaveza sobala labo abangasebenziyo ukuze bathathelwe amanyathelo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana utshele iStudio 7 utshele untungamili Nkomo we-Studio 7 ukuthi bazaqhubeka besiya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kungelani lokwethuselwa nguMathema.
Indaba yokuyethuselwa leyi mina kimi angethuki sibili, kodwa intshengisela ukuthi kutshuthi sebezwile sibili, sebekunanzelele, sebekubonile ukuthi oticha babuya emsebenzini amalanga amabili kuphela, iMonday le-Tuesday. Ungabona sebethusela, sebeyibona i-effect, sebeyibona impumelo ukuthi abantu laba kutsho ukuthi ba-serious ngento yabo. Thina sithi asethuki and siza continue lokhu esihamba iMonday Tuesday kuphela emsebenzini kuze kube khona ukuvumelwana, size saziswe thina ukuthi hayi sebeze bakubona ukuthi imali le yabasinika yona hayi ayenelisi, sehluleka kunje ukuthi sibhadalele abathu abantwana bethu, abantwana esibazalayo, ukuthi sibabhadalele imali yokuthi bahambe bayifunda. Nxa lo mntwana khona oseyunivesithi khulumi ngama fees akhona okakhathesi compared to eyami salary. Ukuphinda kusizwise ubuhlungu kakhulu singababalisi ukuthi thina abanye bethu aba-underlayo i-government ezaba imali ezikutsha khona leziningi kakhulu ukudlule zethu thina ababalisi, abantu abaphuma ezandleni zethu. Wakhanya bona babe eyabe phe inxa ikhona abajabula ngobuningi.
uhulumende lithe likhulumisana laye kusikhatshana esedluleyo wathi ule 75% kuphela angalengezelela ngayo iholo. Kodwa lina elithe incane kakhulu ileyo mali. Igathesi njengoba uhulumende esithi kalayo alikachedi yini kumali elikhangelela ukuyiholiswa.
Now we are saying give us $520 or equivalent a bank rate. Then you'll see us going back to work every day.
Lo ke ngonkosikazi nokuthula Hlabangana wenhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ. Untungameli uphinde njalo waxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Uhulumende uloke enyathele kusikhonkwane sakhe esikangichilo ngichilo ukuthi lokho azakupha yiko akukhuphayo. Ikhuluma nje ababalisi baphiwe imadlanyana yakhona leyo ukuthi yi-25% ngaye nale iviki elidluleyo osokuyikuthi ke ababalisi sebekhangelele ukuthi yiyo imali abazalivile bayihole. Kodwa phela kasikhangele ukuthi ababalisi kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi nsuku zonke banelise lokusuthisa izimuli zabo ngendlela efaneleyo. Lokhu kuletha ukukhonona okukhulu okutshengisela ukuthi ingxabano le ekhona kathesi ayizukuphela masinya. Nanku lokuxoxisana lohulumende ungani yivela kancinci.
Njengoba uhulumende eqina ngokuthi ababalisi abangayi emsebenzini baza banjelwa iholo okuyini elizakwenza akhona yini amanyathelo elikhangelela ukuwathatha.
Esesikukhangeli kathesi ke ukuthi yena ke uhulumende ukhanye ngathi ababalisi ubaphatha ngesandla senxele. Kanti ke ezinye izisebenzi kahulumende singathi sikhangele zona ezikhona lapha emahofisini ziyaphatheleka ngoba nanku uyazincedisa nge-transport azinike imali engathi chiphile ye-transport. Kuthi ke ababalisi bona batshone ezikhwameni zabo kube sokubasinda ukuthi baye emsebenzini. Kanti ke bonke beyizisebenzi kahulumende. Ngenye indlela ke kufanele ukuthi uhulumende ahlale phansi lababalisi aqhubekisane nabo abakhangele ngelinye elihlo hathi lokho okwenzakala kathesi ngoba igama likangichilo ngichilo kalincedi endaweni ezinjengale. Esesikukhangele ukuthi ke udaba lolu luqhubeka lusiya phambili lumemetheka asazi ke ukuthi kuyozala nkomono. Okwamanje siza kuzwa ke ukuthi ababalisi kuliviki bona baza kuphatha njani. Nanku kukhona ukwethuselana osokuphuma lapho ukuthi ma ungekho emsebenzini siza kudla imali, ma ungekho njalo emsebenzini uzenzela umathanda ufundisa ngaphandle andle siza kugweba. Okutshengisela ukuthi layo uhulumende usehlomile ke kanti ke lababalisi labo bazimisele sizabona ukuthi kuyaphetha kusiya kaphulanje.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngwenhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association kumbe Zimta ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Ibandla leMDC Alliance lithi ilanga likazibuse ebelikhona ngesonto sokulilanga nje lokukhumbula ubunzima obuselizweni selokhu lathola uzibuse ngomnyaka ka-2021. Ilizwe leZimbabwe lenelise iminyaka engamachumi amane lanye 41 years ngesonto. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla kobulawayo unkosazana Sithabile Mlilo.
Sikhangele indaba yokuzibusa lapha eZimbabwe kodwa kungela nkululeko. Singathi sikhangelisise especially lapha kobulawayo ukuthi khona ukuzibusa kwalethani akula. Kobulawayo singakhangela kudala kwakuthiwa kontuthu ziyathunqa ngoba amafactory ayesebenza kuhle konke kuhamba kahle. Kodwa kathesi singakhangela akusela wona amafactory alokhu ephumisa leyo ntuthu sekuphonguba nje liganga elingelalutho. Singakhangela njalo ukuthi khona kudala uBulawayo waye waziwa ngokuthi khona amastradini eBulawayo ayehlala ehlanzekile. Kodwa kathesi singakhangela umuntu wonke usestradeni especially thina omama sebesikhona estradeni ngoba asila lutho lokunika abantwana asila kudla okuthi singanika nizimuli zethu. So sigcina sihamba estrateni lathi sisiyathengisa amatamatisi, sisiyathengisa okuchiyeneyo esebe sikwanisa ukuthi sithengise, sithengisele abantu. So singakhangela sibili ukuthi uzibuse siyabonga laba basi abahamba bayasilwela ukuthi uzibuse eze ebuye lapha eZimbabwe ngo-1980. Kodwa uzibuse lo ungafuna ukuthi umkhangelisise kala nkululeko alayo akula freedom lingafuna ukuthi likhangelisise especially kulabo abaye bephikisana le lohulumende lo okhona kathesa
manje njengebandla lina lithini nxa likhangele uhulumende okhona kathesi uyafana yini lalo kade khona ngesikhathi sedluleyo
uzabona ukuthi khona uhulumende lo ozithi second republic hayi bantu uhulumende lo western uhulumende waye ukukhona kuqaliseni singakhangela kumnyaka lo ophelileyo sizakhangela ukuthi amalunga amaningi awe MDC alliance ayevotelwe under iticket le MDC alliance abanye baphumiswa phakathi kweParliament abanye baphunyiswa phakathi kweCouncil ngendaba yokuthi uhulumende lo ulwisana le lokhuze lenkokeli eze MDC Alliance enungakhangelisisa futhi kobulawayo lapha kwaba lokuthunjwa kwama-youth akhokhela i-MDC Alliance bashaywa abantwana ungafuna ukuthi ukhangelisise so singa thikhona uzibuse uzibuse wabuya kodwa inkululeko sibili hayi asilayo silokhu sisayidinga ukuthi singakhulule kanjani kungaba njani le nkululeko lapha eZimbabwe ngoba uzibuso ukhona sibili waba khona uzibuse but ukukhululeka kwabantu akukho abantu ivinde behamba estradini yababona nje ubona ubuso babo ukuthi abantu abathabanga omama bayabe lokhu bechitsha omama bethengisa bethengisa lokhu bethengisa lokhwana ngokufuna ukuthi begcine izimuli zabo so hayi ilanga leli sibili ele independence sabe sifuna ukuthi sibili lathi silithokozelele kodwa sizwa sisesaba sizwa silokuzonda esebe silakho ukuthi uzibuse ukhona kodwa uzibuse lo kala kunkululeko at the end of the day
unkosazana Sithabile Mlilo isiphatha amandla sebandla le MDC Alliance esigabeni sakobulawayo ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Kodwa lolu gatsha luthi kulabantu abedlula ikhulu 108 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi labathelele igciwane leli ngabesigaba seMathabeleland South abalikhulu lanye 101. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi amapholisa abophe abantu ababili kulandela ukubulawa kwabantwana besikolo ababili abaleminyaka eyisikhombisa. Leli phephandaba lithi amapholisa afumane ikhuba lamalembu alegazi emzini wabasolwa laba ababotshiweyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba amapholisa ogatsha lwe-ZAC asebophe umgcini ngcebo wekansili yeKaripa uSaratiere Chitene lokansila kaWard 5 uTendai Mabondera besetheswa icala lenkohlakalo i-corruption. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hayi selibingelela ku Studio 7 ngabe linjani? Yeah, hayi inkinga nje ukuthi liyabala amanye amalokuzeni ama voice calls but amanye aliwabali angazi inkinga likhetha njani. Kodwa ke umbuzo wami ukuthi ukhuluma ngathi San Maphosa ka Fosmanuka Ward 1 case. Into engifuna ukubuza ukuthi kade vele okuyini okunzima kanti ukuthi lisichasisele ukuthi ke le vaccine le ezileyo iqondile yini nokuthi abantu becasisele nje befundiswe kahle kahle bezwisise ngayo ilokuzeni le ukuthi ke ivaccine le ukuthi iqondile yini ifanele ukuthi abantu bayithathe kwamampela yini. Siyakudinga ulwazi olunjalo ngoba njengoba ubona abantu behlehlele emuva nje sithola lokulanokhu okwenza singazwisisi ukuthi kanti okwenza kungacace nokuthi abantu befundiswe kahle kahle ngale ivaccine kuyini ngoba asikhululekanga umkhuhlane asiwufuni kodwa kasikhululekanga ngoba silamfundiso esiyitholileyo epheleleyo engasenza sikhuthalele ukuthi sihlabe kumbe sikhuthaze nabanye ukuthi abahlabe
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe. Uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle. But uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi. Le nto eyenzakala eZimbabwe leya, this is out of order, irongo kakhulu. Amapolisa ngala busy, abantu ba busy batshontsha izinkomo zabantu, batshontsha imali, babamba amabhenki, inkunzi, bayenza yonke into. Umsebenzi wamapolisa lo, umsebenzi wamapolisa lo ukuthi ngala mapolisa abhiza gijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala. Bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso azingane sokungamasotsha asisakwazi ngamapolisa kumbe ngamasotsha asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafowethu lina besesishoneni please ngicela nikele izinto kwamakhwapha mani hey lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu kuzaphela lokho kuyinto kwenu likwenzayo lokho ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho ayikho into engapheliyo ingungu ayizikhala kakhulu isizadabuka
salibonani salibonani bantu baka Studio 7 salibonani bantu hayi siyabonga ukusifaka lapha emsakazweni nathi siphawu lento esingazithandiyo bani yebo sicela ukuthi cele impela ngempela ngempela MDC bantu MDC bakithi ayisiphathele ilizwe bantu mhlawumbe lathi singathi sithole ukuphila bakithi sisegangeni sisegangeni inkosi yami sicela ukuthi isiphathele ilizwe bakithi abazame indlela zonke bantu amakhehla layathi ukuphuma ukuphumela phansi kancane ethi ukuphumula hayi siyabonga 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 ntoka Studio 7
salibonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo ngezindawo hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze usethulele izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya amapolisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right lokho bebhizi bebachaya besenzani bebahlukumeza besenza yonke into but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right mara bayekela otsotsi otsotsi babhizi babamba inkunzi bathathele batshontsha izimali bayenza yonke into bayenza amarobhali amapolisa ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo yazi amapolisa eZimbabwe so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu laba besishoneni but eyi kwesinye isikhathi hayi abanye abantu abakwazi ukubusa shema le nto lesi out of order le please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba basesipholiseni laba bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebenesikolo mani hayi ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenzayo le abantu babhizi bahlukunyezwa abanye babanje inkunzi abanye bathathela izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona eka bayakhona. This is wrong man. Hayi iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga ezilungisa buswa nje lishona kuzoba nzima ukuthi be right shema.
Yey siyathokoza siyajabula kakhulu ngomsebenzi eliwuqhubayo madoda. Ye mina igama lami uStanley Moyo ngiselwagwelo baba. Hayi ngokukhululeka baba lokhu esingakubiza ngesingisithi independent hayi asikakutholi baba asikakutholi ngoba ilizwe ligcwele corruption ilizwe imigwaqo kayihambeki izimota zihamba nzima ngamagodigodi konke lokho kakulungiswa baba akulungiswa sibona kuqinwa ukulungiswa ezinye zezinto ezihlukumeza abantu kodwa kuthe kuyalungiswa baba angazi angazi ukuthi empilweni asiboni ngaso linye kodwa sithola amagapha avuzayo baba ngikhuluma kanje ngivakatshele kwesinye isigaba sasejobi izolo besokuntambama bengahambi nje lami ngobuhle kodwa sithe sesifika lapho ebesisiya khona sachayisana nabomthetho amapholisa behamba ngemota yabo basimisa amapholisa basihlukumeza basimisa basisabuzwa izithupha sesikhutshiswa izithupha kahle kahle bekulesinye isitoko sami ebengisithole lapho ebekumele siyeyitshengisa lapho ebesiya khona besilibele isithupha sesifuqwa sesifuqele emoteni sekuthiwa kasingene emoteni ngamangalo ukuthi pho yikukukhululeka khona lokhu oluselizweni lakho uyethwaliswa amagapha avuzayo njalo udlisa imbuya ngoludi betakiwe hayi hayi lo mthetho awusekho baba bedaka ungabungeke utsho ukuthi ngabantu abasemsebenzini iqiniso lihle ubungeke utsho ukuthi ngabantu abasemsebenzini vele hayi vele sebesenzela umathanda akusasetyezwa ngendlela esasiyazi yikho sicina sisithi thina ihulumende kaSmith yayingcono.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Sithanda ukulazisa ukuthi silodubo ngencingo zethu, kodwa qhubekani lithumela imilayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu emadolobheni achiyeneyo bezigcwele emgwaqweni zilindele ukutshengisela nxa ipolisa eletheswa icala lokubulala onsundu lingatholakala lingelacala. Ukuthethwa kwecala lepolisa leli uDerek Chauvin owabulala onsundu uGeorge Floyd lugqitshwe izolo lasala ezandleni zabalithumi lambili abathiwa ngamajurors ukuthi bakhangele ukuthi engaphiwa isinqumo sokuba kulecala na kumbe umsulwa. Abamela uChauvin bazame ukuthi batshengisele umthethwandaba ukuthi uChauvin wayezenzela nje umsebenzi wakhe, kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla uFloyd wasesifa ngoba wayevele engaphilanga kahle njalo ethethe izidakamizwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jerry Thwala Jackson obelandela ukuthoniswa kwecala leli.
Msakazi Chris, kuningi sikubonileyo lapha nxa kuthethwa icala lokubulawa kukamnumzana uGeorge Floyd ebulawa ngumnumzana uDerek Chauvin. Engibona kakhulu lapha yikuthi ubandlululo lolu esibandlulana khona ngesikhumba ukuthi lo muntu omnyama lo ngumngisi luyavikelwa lukhona sibili, njalo bazamazo zonke indlela ukuthi lanxa kubonakala sobala ukuthi hayi umuntu lo wenze leli cala kumbe uphathe omunye kabi, kubonakala ukuthi uyamzonda ngokuthi ibala lakhe linjani. Kuyazicacela laphana ukuthi hayi inzondo bazama ikhona, njalo bazama ukuyifihla, bazama ukuza lezinye izizathu ezokuthi kungabe kuyini okwaba yintelela yesenzakalo esibe kangaka esasathatha impilo yomunye. Ngibona ngathi futhi laba bamlwela amagqwetha kaba alwela uDerek Chauvin abazama ukumvikela laphana, ngokubona kwami i-information ekhona kumbe ngathi nje osokuveziwe ngokufa kwakhe laphana, kunzima ukuthi ulwela umuntu uvike ukuthi ngabe uChauvin nguye wawubulala umnumzana Floyd.
Kodwa bona abamele umnumzana Chauvin bethule ubufakazi bokuthi umnumzana Floyd wayevele engaphilanga kahle njalo ethethe izidakamizwa. Ubona ngani kusebenzile yini indlela abazame ukuthi bavikele ngaye uChauvin abameli bakhe?
Indaba yokuthi umnumzana Floyd wayelezidakamizwa emzimbeni ikho mhlawumbe ngabe kwathatha umphefumulo wakhe, lokho kangikubona ukuthi liqiniso, njalo akusonitelela yokufa kwakhe. Singakhuluma iqiniso, abantu sonke sinje siyaphila, kikhona imkhuhlane esilayo, zikhona izimo esilazo ezimbe emzimbeni ezingathi ngesilungu ngathi phecelezi they threaten just our general health. Ngakho ngeke ngithi umuntu nxa esechayiwe imota wasuka wadlula emhlabeni bese ngithi hayi ubevele le cancer, mhlawumbe uyila i-cancer ke ithelela ukuthi ahambe laphana. Hayi, laphana ngibona ngathi behlulekile sibili.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ube khuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inkokheli yebandla leMDCT ezigaba zeMathebelele North leSouth ibikwa isixoxebuka ngobuningi isiya kubandla leMDC Alliance. Ababalisi bathi uhlelo lwabo lokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili nje kuphela ngeviki luya phambili lanxa nje uhulumende esithi uzababambela iholo kumbe ukubaxotsha umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini.